sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 29 Bandula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, unobhala oqoqa inhlelo zebandla le-MRP umnumzana Patton Xaba ubotshiwe izolo esetheswa icala lokuntshontsha imali yomnini plazi wentaba zinduna umnumzana Floyd Ambrose.
Kungakho-ke icala uXaba aletheswayo namhlanje ngelokunyamalala kwe-14,500 yusa lesithupha sombhobho okuyinto engamanga aluhlaza tshoko.
Ibandla le-MRP libikwa seliqhelise ingatsha zalo emazweni aphetheya.
Njengoba nibona thina ngapha iNorth American Charter iqinile sibili, we canvas le Canada, Europe kule UK kule Ireland.
Osomabhizimusi labathengi bathi ukusilela kwemali yakwamanye amazwe eyamatshe kumbe intshintshi kuyaqhubeka osokubangela ukuthi belahlekelwe ngencane abayitholayo.
Kungagcina ukuphenduka uswele ithengi ngenxa yokuthi uthengi uyakunika ibhondi. Bhondi leyo wena umubona ukuthi okulandelayo okufunayo kulesiya isitolo esifuna semali. Kathethi ukuthi bekunika i-change kwaleli suyathenga laphana kayikho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Oqoqa inhlelo zebandla le-MRP umnumzana Patton Xaba ubotshiwe izolo esetheswa icala lokuntshontsha imali yomnini plazi wentaba zinduna umnumzana Floyd Ambrose. Ibandla le-MRP laya eplazini leli ngombimbitho lisithi liyaphathisa umnumzana Brian Davis ngoba wayesithathelwa iplazi ngumnumzana Ambrose obikwa esekela ibandla lezano PF. Ngemva kokungena eplazini okwenziwa yi-MRP, u-Ambrose watshela amapholisa ukuthi kucatshe impahla embalwa ebalisa isatifiketi sombhobho lemali engamadola emelika azinkulungwane ezilikhulu $145,000. Ibandla le-MRP liyalandula ukwethulwa ngumnumzana Ambrose izolo kulamanye amalunga ebandla le-MRP ayisithobamunwemunye ake avalelwa esitokisini okwenyanga ezimbalwa abesemthethwandaba batshelwe ukuthi babuyele ngeviki ezayo. Sixoxe lomkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo odingwa ngamapholisa. Simbuza ngodaba lukamnumzana Xaba.
Usiyacha ihola le-6 lesithupha ngemva kokuba ebizwe ngamaphoyisa e-Central lapha azihambise khona kusiya emini yantambama. Basebefika ke bemvalela amalunga ethu awe-Security Department abehambelaye. Icala lakhe aletheswayo esicabanga ukuthi kulicala abaziphekela lona lusukela endabeni eyayenzakala mhla ka-8 March entaba zinduna Mountains lapho thina njengemthwakazi Republic Party sahamba khona siyancedisa umlungu uDavis owayesethathela indawo yakhe isikiwi sezano PF u-Ambrose Floyd. Ngemva kwalokho-ke sezwa sokuthiwa mina noPatton Xaba siyafuneka eBulawayo Central Police Station ngoba u-Ambrose Floyd wareporta ukuthi waqatshelwa imali yakhe engange-$14,500 kunye nesithupha sombhobho. Lokho kwakungemva kokuba ebusuku mina ngavakatshelwa ngamabutho lamaphoyisa behlome bephelile befuna ukuzongireyida endlini yami abaze bangithola. Kungakho-ke icala uXaba aletheswayo namhlanje ngelokunyamalala kwe-14,500 yusa lesithupha sombhobho okuyinto engamanga aluhlaza tshoko ngoba konke lokhu akulanto eliqiniso eyenzakala ngakho. Ngicabanga ukuthi kungamaqhinga nje ukuthi besibophe besithole lamacala njengoba nje ZANU-PF government iphethe ithwele nzima ngalokho iNtshakazi Republic Party kwenzayo eMathebeleland ivula abantu bakithi ingqondo ngokuganga kwabo beyiZANU-PF.
Manje amagqwetha athini, ahambile yini ukuthi ayokuzwa okuningi ngaleli cala?
Yebo, ngiyabonga baba uGandhi. Amagqwetha sikhangelele ukuthi azahamba kusasa ekuseni ngoba layo i-court kaCaba ikhangelele ukuthi izongena kusasa ekuseni e-Tredgold Magistrate Court. So ke okuzavela ekuseni kuzayaziswa abantu, especially nxa amagqwetha sethe ayafika khona ngale eBulawayo Central Police Station.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Lokhu sikudaba lunye. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi seliqhelisa ingatsha zalo kumagumbi amane omhlaba. Leli bandla libikwa selikhona emazweni aphetheya abalisa eleBhilitani, Australia, Canada kunye leSouth Africa lamanye amazwe ambalwa. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla leli ngapha kweleMelika, umnumzana Mkhululi Ndabambi, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Iparty iqinile kakhulu. Njoba nobona thina ngapha iNorth American Charter iqinile sibili, we canvass le Canada, Europe kule UK kule Ireland. South Africa is probably the backbone of the party in terms of its support and logistics. Botswana is very, very strong, not to mention ekhaya where your ground zero phela ikwesuku esuzama ukuthi sokulungise. Iparty yethu incane njalo intsha, kodwa imessage ye-MRP iqine okudlula iparty. Wonke umuntu weMathebeleland ozwa umqondisi kumbe abantu be-MRP bekhuluma le message uyabuza ukuthi kanti indaba abadala abantu bakithi bengazukuzi izinto lezi, ngoba yizo izinto abantu abafuna ukuzizwa, yizo izinto thina ezasibalekisa ekhaya, yikho sikudiaspora silapha, izinto esifuna ukuthi sizizwe sizizwa ku-MRP kuphela. Ukungani kuyasigezisa ingqondo uma finally the things that we need to talk about are being mentioned.
Manje njengoba ukhetho solusondele, kuyini elikwenzayo lina njengamalunga ebandla le-MRP aphandle kwelizwe?
Ngokhetho besizama ukuthi sincedise ukuthi mbe singabambisana njani kumbuthi sibonisane le mother party ekhaya, njalo lokuthi sikhuthaze abantu lapha ukuthi labo bencedise ngokufaka izandla lokukhuthaza abanye ekhaya ukuthi bebone ukuthi ilunga lethu yilo elingancedisa abantu bakithi kakhulu. Last month bekule i-diaspora vote campaign okuyirali abakade bekwenzile online. I think ibi organizwe i-MTC eyalapha e-America, bekulo Chief Ndiweni, I think bekulomunye oyinye iparty angisakhumbula ukuthi iparty bekhona, lathi sanxuswa. Besikhona sikhankasela ukuthi abantu abaqalingeneyo abaku-diaspora abangekho ekhaya ukuthi labo bebelalo ilungelo lokuvota. U-2023 usesondele, thina njengamaparty amancane siyile disadvantage yokuthi vele angithi silwa le party ele state machinery, iparty esivele isihleli isitshela ukubusa abantu, yiyo thina ama challenges esilawo.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngumgcini sihlalo webandla leMthwakazi Republic Party esigabeni seMelika. Osomabhizimusi labathengi bathi ukusilela kwemali yakwamanye amazwe eyamatshe kumbe entshintshi kuyaqhubeka osokubangela ukuthi belahlekelwe ngencane abayitholayo. Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende esithi uyalungisa uhlupho lokusilela kwemali lolwentengo yempahla ezitolo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba kanye lezinye ingxaki ezibhekane labo somabhizimusi, usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxe lomnumzana Austin Nkomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Kasungulanza njengomzekelo somncane ngapha kobulawayo isinkwa ilofa i-one yusa i-one yusa besithi kuba yi-15 yusa to meet wayithenga isinkwa ubanike i-one yusa no change ubanike i-R20 kwamanye amagrosa uyo change uyakubona ukuletho khonakhona kuyahlupha akuqedakali uyathuma umntwana esibhele i-one yusa sibe yisinkwa kuthiwa hayi bayalili i-one yusa bathenga lithenga ifake enye imali ngoba kuyi-20 sokufuneka i-50 cent ngoba kuyi-R50 ngoba kuyi-R5 man ngoba kuyi-R20 ungakwazi ngaphana kule change laphana ihambe yonke irate yemali yakithi ikakhulu i-$2
manje bayenzani abanini bezitolo nxa sokumele benike abantu itshintshi leyi
bayakhuluma bese omunye esetsho ukuthi itshenji yerandi kumbe itshenji yeyusa kangilayo ngingakunika ama-bond omunye besulane uphume kuphele sibili ungadinganga uphumele imali yakho yona leyo antsho umuntu kuphilisa nzima ungagcina uphenduka uswele itshenji ngenxa yokuthi uthengi yakunika i-bond bond leyo wena ukubona ukuthi okulandelayo okufunayo ukulesiya isitolo esifuna semali kathi ukuthi bekunika i-change kwanele ukuthi uyathenga laphana kayikho i-bond yawulifuna ekuyithathe yangena uphume sibili ungathenga ngalo
kodwa yona imali isitholakala yini emabhanga
iqiniso inzenzo zithangeleka zingcono ngenxa yokuthi sebathi thuthu asithi babe sithi siyakunika engaka ngelanga kumba ngaleso sikhathi sebenjezelela kancane umbokusokuza kwenza ukuthi kusasa ungavukeli xa ubungenanto emiqoka engaphezulu kodwa uyazifaka kasibili iindwendwe zikhona lanxa zingazinkulu okuyama okunye futhi iindwendwe zingaba khona ukuthi esikanisini isikhathi kuthole zingasekho kukanti abantu bahle bakutholise ukuthi ayiphathe sakusela mali bahle bahamba abantu
nxa sesiqathanisa le ntengo yempahla ke kungabe lakho sokulobubelo yini ngoba siyasiza uhulumende sithi yentengo isingcono
kuyangihlula khonapho sifika ukuthi angikwazi ukuthi kusho kungcono ngayiphi imali uyabona ukuthi akulako ngcono intombi yami nxa wena ule sitolo sakho kuwukuthi isitolo sakho ufuna ukuthi uzuze amadola kumbe amarandi kufike i-customer ephethe i-bond uzathola ukuthi umuntu lwana uza kuxotsha ngendlela ephansi ngebhondi kube yimali eningi kakhulu kanti phezu kwalokho ungenayo nanto kwekusuko sokungcono senzeni usesafakizile yini kwabanini bezitolo kodwa nxa usufinda kakhulu konena kulokho labe sokungani bona sebesithi hayi ungumuntu ofuna ukudiliza uhulumende okhulumayo
lo-ke ngumnumzana Austin Ngomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. ele-South Africa seliphumile kubanga lesithathu kumbe i-third wave yokuhlaselwa ligciwane le-coronavirus ngemva kokwehla kakhulu kwenani lababanjwa belegciwane leli ngelanga. Uthuso Khumalo usiphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inhlanganiso ecwaninga ngezemikhuhlane ethelelwanayo kwele South Africa eNational Institute of Communicable Diseases NICD hithi South Africa iphume kuhlandla lesithathu leli ngemva kokuba inani labahlaselwa yilomkhuhlane wecorona ngelanga lehle lisuka esiqongweni ku-16,000 ngontulikazi laye lapho elikhona khathesi ngaphansi kwamakhulu ayisithupha below 600. Lenhlanganiso ithi ukuze babone ukuthi lizwe selingenile loba ukuphuma kuhlandla kumbe i-wave ye-corona kufanele sibalo sabahlaselwayo phakathi kwamalanga ayisikhombisa sehle size sifike kusilinganiso sokulitshumi lanhlanu ekhulwini senani elibe phezulu kuwo wonke down to 15% of the peak. Ithi inani labantu abahlaselwa ngelanga selikusilinganiso sokuhlanu ekhulwini 5% lisuka kumatshumi amathathu 30% ngontulikazi. Ingcitshi kwezokucwaninga ngamagciwane enhlanganisweni ye-NICD unkosikazi Michelle Groom uthi lezi zindaba ezimnandi loba nje kungatsho ukuthi abantu bengasalandeli imithetho yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus.
Nationally we reached this over the weekend. Njengelizwe sesiphumile ku third wave lobanje kulezabelo ezintathu ezilokhu ziphakathi kwayo.
Ukuphuma kweSouth Africa kuhlandla lesithathu yinto esiyemukelwe ngenjabulo izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Iningi labo lihamba lokubuya nzima eZimbabwe njengoba uhulumende weZimbabwe engakavuli ukuhamba kwabantu ngokugcweleyo ngenxa yamanani amakhulu abahlaselwa iCoronavirus kwele South Africa. Abanye bebevele besesabela ukuthi bazahamba nzima ngesimusi ngamanani abahlaselwayo angaqhubeka ekhwela. Ukwehlake sokubabe ithemba lokuthi uMongameli Cyril Ramaphosa funa ayekethise eminye imigoqo yokwenqabela iCorona. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Khulekani Dube ngomunye wabemukela lezi ndaba ngezandla zombili.
Ngibona ngathi kuyasiza kakhulu ngoba nanku izibalo ziyayehla mase sifika kubo 500 ukukhomba konathi sokuzamekela ukuthi ikuliwe lawo lento kakhulu. Sibonga njalo ukuthi khona sekuphunywa ku third wave noma ngabe u fourth wave esiza mhlambe tholani sebejovile mhlambe angeke abe namandla athene ukuthi abuye naye aphakame njalo ama wave athi siwabona ngoba bekukubi kakhulu.
Wele South Africa sebephose bafike izigidi ezintathu close to 3 million asebehlaselwe iCoronavirus asebehlatshwa amajekiseni okuvikela iCorona gcweleyo sebesedlula izigidi ezisishiyagalombili 8.4 million. Minister of 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Okwamanje ke sikhangela eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi bakhona abasakhulayo asebephila ngokufuya inhlanzi bethola inzuzo efika kunkulungwane zamadola emelika ngenyanga. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa aselemitshina ezakwenza abhadalise imali yamafayindi emgwaqweni ngoba abachayeli bezenelisa ukukhokha ngemitshina yamakhadi ebhanga. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hey, kuStudio 7, salibona kanjani bantu, linjani lonke ezindawo ngezindawo. Okhulumayo ngukomo ngokwaka ngomvundlane etsholotsho kwamayeza ngokuzalo. Hey, ngiyohlupho bantu lapha, ke lingincedise mhlawumbe ukhona ngaba lolwazi. Hlupho lwami lusukela esikolo lokulo teacher ukuthi awumoletha uncube. Ngimthole ipanishi umntwana last week. Ethu umntwana kala sorry ithai. Ithai leyo uma uyidinga itholakala ezitolo la. Ngabhonta izitolo zonke business center la ngayiswela ngaze ngayithole lawaye kodwa umntwana lokho epanitsha. Manje umbuzo wami uthi kathi umntwana upanitsha njani ngento yomzali. Ubabe ngidinga ukuzwisisa khona abantu abangangincedisa sibuza faka nje le number zami. Upanitshelwa umntwana ngento yomzali ngoba umntwana phela akathengi tie. Umntwana upanitshelwa kwabo mhlawumbe ulethile kumbe kakamanga. Namhlanje bambiza ke labana abantu bathi bona kimi sifike laphana kulo meeting ngihamba lo munye umfowethu. Bathi ngingangeni la emfowethu kwahle kwangicaphula vele kwindaba kwakhona. Bona abaningi bambiza bebaningi bathi ngingene ngedwa lona kasale phansi. Ngabuza ukuthi njani. Sangathi sitholani so lami ngangena vele inhliziyo ingani sinyambithi so masika laphana bathi nangixolise ngixolisa ini umntwana epanisha ngento engadingi yena angithi anti umntwana kumele epanishele kwako kuni le ah wethu wathi hayi umntana wakhe something la esikolo lo deputy head ongumfazi uwedi ungcube la isibo u deputy head ongumfazi lo la uthi yena ngeke sakwanisa ufundisa umntana nami ngokuthi ngoba ngikomplainile ukuthi umntwana ubanishelwane ngento yomzali ngifuna ukwazi ukuthi kuyiqinisa yini konoko phezulu kokuba bele eminyaka yonke abantwana bengafundi nge-COVID. Lana wapanitshwa namhlanje futhi ukuze bengibuye ngesikolo bamthuma bemsusa esikolo futhi ukuthi ezombiza. Eyeqe futhi izifundo. Kambe kuliqinisa yini bantu bakithi ngicela lingcedise khonapho. Ukukhuluma uThembisa Nkomo ngichazi. Inamba yami ithi 0784392116. Hlala khonapho kumvundlane etsholotsho. Inhliziyo yami ibuhlungu sibili kakhulu into eyenziwa ngamatitshala ukuthi kathi isikolo sesenzi ka-teacher yini kathi kanti umuntu lona uyahola yena. So mayide angefundisa umntana nami kathi uyancedisa yini laphana ukuthi umntwana afunde ngoba mina andiyaye mbhadala school fees. So uma mbhadala school fees andiyeni uyabe hola. Okwenza ethini umntwana akasamdingi laphana yini bathe umntwana nami kabasamfunde mtransfer ngathi hayi limkhiphe line limxoshe esikolo lingamxoshe nizamdingele esinye isikolo. Kodwa le angakamxoshi vela ngeke nje. Labantwana abayithuwa sebafunda khona phana labazukulu abafunda khona phana kuyimembhadala school fees. Lamhlanje sebeshola hayi cala incwadi. Ngoba into isikolo yenziwa njani into enjalo ngikhipha umntwana ehlale ekhaya ngoba kula sinesikolo seduze phela ngithi bona bashiye ukuthi bangishutha ngoba angifundanga ngicela lelo kule record ibalwe bantu ku studio 7 ngiyacela
inkosi saba wonke sizanqoba sanqoba
studio 7 umhlala waseZimbabwe uhluphe esinalo eZimbabwe azozasele usuqede ngayi MDC Alliance lezaphu lomphakazi bengabambananga besilwa inkunzi ngangazisilwa ufa ini ubunyonyo lojani so into engiyicelayo lapha kulawo maphathi omathathu ababambane ukuze bakhiphizane bengazebalwa bona baphoselana amazwi aqatha ingazathi babangayisithwayo ngayizinto ezibangayidaba akusebenzi iZambia nasiwinile iyouth imile yalwa bavota bonke abakhampeni ukuthi abantu abayivota batshengisele ukuthi benzani ngisiyabona ukuze sinqobe uhluphe esinalo asoze saliqede ngaleyo ndlela esihamba ngayo
salibonani lonke bathandwa balaleli labasakazi mina ngomhlatshwa lapha bazalwana abathandekayo kanti kungani sibulalana thina sodwa kambe nxa uzangitshontshela ngivele ngizihluphekela ubuye ungikhalise usuphenduka usuba yimpi yegugurawundi eyaqeda abantu phela lokhu ma untshontshela kufana lokuthi uyambulala liyabona uhulumende kalandaba lakho lokhu ukuthi noma siyatshontsha senzani umuntu uyabotshwa namhla kusasuvuka uphandle kodwa yena kulimazile khathesi kaqhakathekisi udaba lolo legugurawundi uqhakathekisa izijeziso zenotho kodwa ungakhangela ukuthi ilizwe leZimbabwe linothe kangakanani ezinigejwayo ziningi khonapha labantu ababuya bavele emazweni besize efolosi laphana kungumnotho konke khona lokhu kodwa ke hamba usuke kobulawo ukhala umgwaqo wenyamandlovu ukuthi ufe njani kathi izimali zakhona zonke ziya zonke lezama-toll gate thina kuluma kasazi lutho kodwa into esiyabe siyibona ngiyabonga ukutsho lokho
linjani ngapho studio 7 Moses Bafana okhuluma echolocho ngibhala suku zonke azifundwa namhla kumbe kufunde ezesindebele yodwa kumbe ezimbili kodwa imangalo yami ingafundwa inkulumo engangilayo ngiyokuthi kudala lokhu kwakhulunywa amabhishopi la ayero ayethanda kakhulu ukuthi elisine lamabhuku kodwa namhla omnangagwala abayibase bemphendukela bethi urongo ubishop kumbe ngenxa yokuthi urongo ngenxa yokuthi umndebele undlovu ngenxa yokuthi kathesi kukhethiwe ndisakhumbula idinyane bakhethwa bona bogawule baxotshwa lobo Jonathan ngenxa yedinyane lakalokho vele kube njalo kodwa ugawule nyamangala namhla yamsola la Monica Mtshanga njengoba indoda yakhe la yaxotsha uJabulani Sibanda ukuze athathe ubuchairman yena ngiyabonga
salibonani ku studio 7 lonke umhlaba wonke jijikelele linjani bu khona nathi hey siyabonga lapho uhulumende usenzele into enhle yokuthi sithathe izithupho ngoba ngeke ngabona ngale sayidini la komtshina ngale kuthatha umgogo olesizukulwane lesizukulwane ugogolwana wathatha impela bayengazazi ukushithi ngabe labo ma 80 years ngugogolwa bebengaze bele sithupho ngaze bele birth wathatha kokuhla zangube lembuza labantu bakhe bebengakaze bebe thupho bathatha hayi kube kuhle impela ngayibona baqhubeka kuhla hayi akuzange kube lo kuthukedizwa nambe kuba khona ini hayi siyakubonga lokhana kakhulu sitshayela ihlo impela basebenze kade besebenza impela labantwana abasebenzile welcome ngapha kubathu banu what 7 lo hey hlala ngikhala ngaye lo problem ngibonile andiyade besebenza kade sekubuya ngapha ku what 7 sokufanele siye siyothenga sisithenga ama David lawo sisithenga sesidula ama photocopy sesihamba siya ku photocopy ezikolo ezikolo labo kunemchina ekhumbula high school imchina yabo leyana ishita isasebenzi yona isebenza idizing nje kuphela into engiyibone lapha hayi ayinhlanga labana abasasebenzi ngendlela eyiyo ngoba uhulumeni usikhiphele ukuthi sizoholiswa uzokuthi ahamba ahambe uye cholojo kanti cholojo angidiyena lephumule phoma ngabe sengithunye cholojo futhi into yenza abantu bona bengabe lezi thupa bengabe namaphedi yikuthi echolojo uzahamba kuyofunakala ubufakazi awulaye imali yokugibeza abafakazi awulaye imali yokuthi ugibele uye cholojo awulaye imali yokuthi ufike ubhadale sebebuyile sebekhichiwe sofuna ukuthi uyabhadaliswa into abayenzileyo irong ngeke ngibaqa ngoba kade ngibabuza ukuthi kanti wena ungubani kanti ungubani babuza yebo ngiyabazi impela ngibabonile kodwa hayi into abaye
yenzi lewa haya inhlanga bezebe ogogo bezebe ekhipha izinkukhu zabo kodwa kuthe singadizi kodwa amasebenzi njalo uzathini ngoba ufuna into yakho wena kodwa uzothiwa ugogo seyibona la ngozi ukuthi hayi ngizama ukuthi ngikhiphe inkukhu ngizama ukuthi ngikhiphe lokukwenza ukuthi abantu abantwana bami belungile ugogo wenzela abantwana bamntwana bakayenzeli yena yena alright khona lokubona abakubona konke khona lokho ugogo uhleli uzubuhlungu ngabantwana bamntanakhe kodwa yena abuya ngaphethe ugogo azokhipha ngaba lesesikoleni bafuna lokho bafuna lokho into eyenziwe ikhumbula hayi inhlanga eyenzekayo ekhumbula hayi inhlanga ukuthi abantu nje bayobhadala ama photocopy bona balawo umshini we photocopy kufanele abantu bayobhadala ema affidavit lawa sefunaka setholakala kulabo besikole ekhumbula
yalibenyelela ku studio 7 basakaza laba ngifuna ukuthi ingene ubalaleli engizobe khuluma nge MRP bethi kati MRP abasayiqedisisi ngokuthi yona ithi ifuna ukulwela ukuthi ilizwe lehlukane but semangala sidinga ama sidinga ama vote kathike nje emuntwini nje owazi ngokwehlukanisa kwelizwe kumbe ngepolitiki kahle kahle kati yona iMRP izalehlukanisa njani ilizwe ingela ingazange ivote ivotele angithi kuzihlukanisa ilizwe ukuthi ithole ama vote ebantwini ama vote ngabantu ababe simalaye layo so ngeke iphonge ukwehlukanisa ilizwe kuphela without a vote meliqale ivote iMRP ayisikuthi yona ifuna ukuvotela kubusisi baba uyathi umqondisi esikhatini esinenga ukuthi abanye abantu nje baphona ukulahla abantu kodwa iqiniso belizwe belazi ikakhulu bona laba abengaba ama MDC ayisikuthi uvotele ngapho ukuthi ukuvotela iMRP kuyaforswa umuntu ukuthi asuke ku MRP omunye omunye azikhethele dina nxa kuyukuthi lina lizwisise MDC ozwisise MDC kaye ku MDC oku MRP ayi MRP kaze zwe abanye abantu bakithi bekhuluma enye into eyazi bephonga yaliqiniso lisegcekeni uyazogawula baningi kakhulu emhlabeni nasi ikhulayo laba abalandele MDC abantu bakithi landelana MDC siyaleyalisanga liye kudla linanti liyadla ayikhona ukulokho elingenela abantu lifuphambule abantu eqinisweni abantu bakubona ukuthi siyancindezela khonapho umuntu uhlezi abantu bakhe khonapho omunye umuntu abekhuluma esekhaya abantu bakhe basegoli thenize ngelapho kodwa nokho kusithi hayi iMRP njani njani iMRP votela ne MDC 20s kuyini ekwenzile MDC ne 20s kuyini
lawo ke bekungamazwi enu balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ingcwethi kwezempilakahle zithi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus kwele Melika liya lisehla nxa kuqathaniswa lamanye amaviki. Ucubungulwa okwenziweyo kuyona le iviki kuveze ukuba amanani abesehla ngesiqubu ebesingakaze sibonakale kunyanga ezintathu ezedluleyo. Sikhuluma nje kulabantu abafika phose isigidi esisodwa 685,027 ababulawa yi-COVID-19 selokhu leli gciwane laqala kwele Melika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Jerry Twala Jackson. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani edolobheni le-Ohio lapho ahlala khona.
Nxa sikhala kulomhlubulo esikuyo ngapha noTexas, iCovid isabhahile mpela, kodwa-ke akusafani lakuqala. Ngathi kungconywana nje ngoba awamaningi kangako amabhizinisi kumbe ngithi indawo ezivalile ngenxa lowo mkhuhlane, kodwa nje abantu lokhu besakhuthazwa ukuthi bahlale befake izifonyo kanti njalo bahambe bayohlaba amajekiseni onalawa okuthiwa ayavikela lo mkhuhlane.
Abantu bayahlatshwa yini ijekiseni kumbe sokwama abantu abasayi ngobuningi?
Amajekiseni asahlatshwa akumanga lokhu kushiya phambili. Abantu yibo bakhona abaningi abahamba beyohlaba, kodwa maningi abangakuthandiyo ukuthi bahambe bayohlaba. Kodwa-ke sibona-ke manje indawo eziningi mhlawumbe indawo lapho abantu abasebenza khona sekule mthetho ethi khona nxa ungahlabanga ijekiseni kusho ukuthi ufaka abanye engozini. Ngakho khetha ukuthi uyahlaba yini ijekiseni noma uyeke lowo msebenzi. Engibona ngathi lokhu sokuyindlela ebamba abantu yokubamba abantu ngamandla ukuthi bahambe bayohlaba lawa majekiseni. Kodwa-ke hhayi, isimo sona asisekho sibi njengakuqala.
Ungasitshela ukuthi ubona ungani umnyaka lo usiyaphela, umumo oyabe usungcono yini khona ngapho?
Nxa sikhangele ngokwenzakala phandle lapha kungathi kuyathembisa ukuthi into zizabe zingcono kusiyaphela umnyaka njengoba ngishilo nje ukuthi abantu babanjwa amanje ukuthi bayehlaba enginethemba lokuthi lokho kuhlaba kwabantu amajekiseni kuzenza lo mkhuhlane engathi uyavimbeka kancane ngingatsho ukuthi kodwa uzabe usuphelile du kodwa nje mbona ngathi kuzabe sekungcono okudlula khathesi.
Umnumzana Jerry Twala Jackson isizalani seZimbabwe esihlala esigabeni seOhio ngapha kwele Melika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Unobhala oqoqa inhlelo zebandla le-MRP umnumzana Patton Xaba ubotshiwe izolo esetheswa icala lokuntshontsha imali yomnini plazi wentaba zinduna. Ibandla le-MRP libikwa seliqhelise ingatsha zalo emazweni aphetheya. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.